Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 27 kumbimbitho 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Ngibona njengani ukuvuma okwe Reserve Bank ukuthi iSI 142 ibingasebenzi ngendlela ababeyikhangelele ngayo.
Uhulumende uthi uZulu usevunyelwa njalo ukuthenga lokuthengisa ngemali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika.
Into eyakuqala mfowethu ukuthi sikhuthaze ukuthi bengathembi imbiko le esuka kuhulumende.
Ibandla le-MDC lilandula imbiko yokuthi lisebenzisa umkhuhlane we-coronavirus njengendlela yokudinga usekelo kuZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Seliphendukile njalo idola leMelika. Uhulumende uthi ilizwe selivunyelwa njalo ukusebenzisa imali kanye leyakwamanye amazwe emiswe ukusebenza ngonhlangula nyakenye. Embikweni awethu le izolo ntambama, usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutshka, uthe uhulumende uthethele linyathelo ngenjongo yokwehlisa umthelela womkhuhlane we-coronavirus. UMangutshka uthe idola leMelika elilodwa lilesisindo samadola eZimbabwe angamachumi amabili lanhlanu 1:25. Uthe imizamo le izancedisa ekulwisaneni le-coronavirus yona esibulele abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 24,000 emhlabeni jikelele okugoqela oyedwa eZimbabwe. Ukuphenduka kwemali yakwamanye amazwe lokhu kutsho ukuthi yiloba ngubani olebhizimusi usengabhadalisa ngalimali. Le yinto ebikhuthazwa ngabanye besithi idola leZimbabwe yilo elibulala umnotho. Ingcwethi zithi kuqala nje namuhla amanye amabhizimusi alakho ukwala ukwamukela idola leZimbabwe. Sixoxe lenye yalezi ngcwethi umnumzana Masimba Kuchera.
Uvulela i-US dollar ukuthi lisebenze njalo okusemthethweni, ngibona njengani ukuvuma okwe Reserve Bank ukuthi iSI 142 ibingasebenzi ngendlela ababeyikhangelele ngayo. Owaqala akula mali enenyi abangayinika abantu, sibona ukuthi abantu baye befuna i-cash ukuthi bathenge ngayo, i-cash yangkhona iyasilela. Kodwa owesibili sibona ukuthi iZim dollar beli sehla sibili belilahla amandla ngendlela esabisayo, ukuthi ngibona njengani i-Reserve Bank isibona ukuthi engxenye aloba bengalethi US dollar kungastabilize mbijana ama prices njalo kunganceda ukuthi abantu bengadingi i-local currency njengendlela ababeyidinga ngayo khathesi ukuthi basebenzise njengoba bekusalelwe ukuthi abantu basebenzise i-US dollar.
Izinto ebezisilela elizweni ezifana lamafutha, ezimota kanye lempupho sesingabona kusiba khona yini?
Angiboni ukuzaqeda indubo zethu eze impuphu lamafutha awe diesel lepetrol, ngoba ulokuningi okumele kwenzakale nxa sikhangela amapolicy issues lapha. Uza stabilize mbijana i-currency ukuzenza ukuthi into ebe sezisilela emphakathini zibe khona, ngoba abantu bayabelethembele ukuthi bengadingi US dollar kumbe bengathengisa nge-US dollar bayakwanisa njalo uyo woda into abo restock. So ngibona njengani into ebezingekho zingakwansi ukuthi zibe khona mbijana emphakathini, kodwa awuqeda indubo zethu lokhu okulethe US dollar.
Kuchona ukuthi ezinye imali ebezisetshenziswa ngalesiyasikhathi esifana lerandi amapula lezinye lazo sezingasetshenziswa.
Okwakhathesi njengoba kungela statutory instrument kumbe kungela mthetho osekela istatement lesi esereserve bank awukacaci ukuthi lama runs kumbe amanye ama currencies azavunyelwa na. Ngokubona kwami bekumele bewavumele ikakhulu ama runs ngoba i-trade relationship yethu le South Africa inkulu kakhulu ukuthi bekumele bavumele ama runs, kodwa kuyabe sokumele sibone nxa kuyikuthi umthetho wangkhona osekela i-press statement les ungaphuma ukuthi baye bekhuluma nge-US dollar kuphela yini umbe baye bekhuluma nge-US dollar labanye njalo ama-currencies.
Yinto enhle yini le emele ithakazelelwe nguZulu?
Ukubuya kwe-US dollar lokhu ngibona njengani kuzaletha ubunzima obukhulu ikakhulu ebantwini abangayenelisi ukuthi bazuze i-US dollar kumbe bathole i-US dollar, ngoba into eziningi besithengiswa nge-local currency kumbe abantu abaningi ama-salaries abo aku-local currency. So kuzavuselela njalo udaba loluyana olwama-civil servants lokuthi aloba uhulumende adinga indlela ezokuthi ababhadale ngama-US dollars, ngoba into zonke ziyabe sezithengiswa ngama US dollars.
Umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho. Siphinde saxoxa njalo labezombusazwe ukuze sizwe imibono yabo. Siqale ngesiphathamandla sebandla lezanu PF njalo engusomabhizimusi umnumzana Joseph Chuma.
Akulanto ehluphayo nxa kuyikuthi i-RBZ ibone kunjalo ukuthi kumele kuyenzakale njalo, ngoba ungananzelela noma sibe sithi kona i-US dollar ingasebenzi, abantu phandle bebelokhu begcwelelayo imali le i-US dollar yangkhona ukuthenga okunathwayo nokudliwayo lento ezinjalo. So pho ke nxa ukuthi kona ikhona phandle ngali leyo mali akulantembi ngokuthi kona mhlawumbe kube le system elikona imalana imopheke into the system. And besides that, there's nothing wrong ngokubona ulutho olwenzile wabona ukuthi hayi lusebenzi kuhle ukuthi hayi yekela ke ngile uqondise vele. Even ngesingizane bayatsho bathi kona a wise man is he who changes his mind. Although umbuzo wami uzakuthi pho njengoba singayiholeyo mali amayedola angikona akusuke kuphinde kusixake na, ngoba mina bembona ngathi akusebenzise yethu imali kungcono ngoba imali esikwazi ukuthi ngiyethu silayo. Engithemba ubana i-RBZ izawuchasisa lakho.
Kuzatshintshwa nge-1:25. Ubona ingani linyathelo elihle yini lokho kufike ngesikhathi esihle?
Lokhu okwe-rate ye-1:25 yinto sihlala sikhuluma ngayo ubana noma ingaze ibe njalo leyo rate abayifakayo, imali yangkhona izabe itholakala na emabhenki kumbe kuyabe lokhu kuyikhona oku esikubonayo ukuthi imali yangkhona sigcina siyithola emsikeni eminyama le ephandle. Uhulumende especially RBZ must be serious about these issues. I-rate idetermine ngabantu laba abakhipha izimali ngobuningi bazo emabhanga abo nalawo o-RBZ lamanye ama-banks. So the sooner they stop that nonsense, the better for everyone. This is Ramaswamy says Zimbabwe. Logo odi wana sivezu nukambela na manga. Sikume ngante kona asazi wana imalizi ya puma. Abandu wana laba wale zimalizi nengi. Iwa wa koza uti i rate ibi loki kwela. Then sabisi nga kakalisi. So indaba ye rate is a hambilana ngokuthi kona are they going to be disciplined in wana jengi RBZ. Beyekele ukubana bebeloku bekhipha izimali ngama backdoors, beyekele ubana kube kulokuvunyela abanye abantu bedlala ngezimali ezinkulu besiya mopa out US dollar phandle ngale kube sokukhwezela irate ubana ikhwele.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla lezanu PF njalo ungusomabhizimusi. Ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7. Siqhume njalo ilunga leMDC ekokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Edwin Ndlovu laye ongusomabhizimusi.
Lokho sakutsho sihlala sikutsho ikakhulu ohlala ukugcizelela lokho ngumsekeli kamongameli webandla lethu uTendai Biti okwaba nguminister of finance ehlale sitsho ukuthi ke imithetho elethwa ngumthuli Ncube kayisebenzi. Yikho kunjalo ke kakumangalisi ke nxa iZANU-PF kumbe uhulumende wayo esetshaye U-10 wathi yena i-US dollar kumele isebenze abantu bakhululeke ukuthenga ngayo. Kuvele indlela engazange imena leyo abantu besivele sithenga i-US dollar ezitolo. Izitolo ezinengi lapha abathengisa khona amafutha ezimota, okuthengiswa khona ukudla esingathi thina ama-restaurants bekuvele kuthengiswa nge-US dollar kumbe nge-rand.
Njengabosomabhizimusi kuzaliphathisa kakhulu yini lokho? Sibona ukuthi iningi vele belikhala ngokusilela kwemali yelizweni lokuwa kwayo.
Ibhondi kayikho, ibhondi bonakala kuphela nxa uhulumende esefuna ukuthenga i-US dollar. Yikho ayikhipha khona ku-reserve bank, ingene ezitaladeni, ingene kubosiphatheleni. Sokukuhle-ke nxa sebekufakile-ke kwaba yinto esemthethweni eyazakalayo ukuthi i-US dollar yesebenza ngoba leyo idollar yeZimbabwe kumele ibuye nxa sokulungisisiwe. Okokuqala kumele kulungisiswe-ke esingathi i-governance ukuthi kambe ilizwe likhokhelwa kanjani, kube lelungelo loluntu, kube lama-exports, si-exporte, kukhangelelwe njalo ukuthi sibe lobudlelwano obuhle lamanye amazwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, njalo ungusomabhizimusi. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Ibandla leMDC selilandule imbiko yokuthi lisebenzisa umkhuhlane weCoronavirus njengendlela yokudinga usekelo kuZulu. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ube ngomunye wakuqala ukwazisa uZulu ukuthi sokulabantu abathathu ababanjwe umkhuhlane eZimbabwe abagoqela owagcina eTshona umnumzana Zororo Makamba. Ngemva kwembiko le kwaba lokudoniselana umphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo sithi nguye yedwa omele ethule imbiko ephathelane lalomkhuhlane. Kodwa isikhulumeli se-MDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza uthi okwenziwa libandla lakhe yekulimukisa uZulu nge-coronavirus ukuze azivikele. Uthi imfundiso enengi iza kwethulwa ngunobhala wezempilakahle kuleli bandla uDokotela Henry Mazorera.
Into eyakuqala mfowethu yikuthi sikhuthaze uZulu ukuthi bengathembi imbiko le esuka kuhulumente. Angithi bengayithembi ngoba bafihla ilokhu zenini esingathi ulwazi ne-COVID-19 i-coronavirus nale. Ungakhangela bebevele bengafuni ukuthi kukhulunywe ukuthi iZimbabwe silo mkhuhlane onalo. So into yakuqala yikuthi bengathembi. Into emele ibe khona ebantwini ukuthi bona bezigcine. Into le iyaphila, into le ilomkhosi, into le ilengozi, into le ilombhubhiso vele omangalisa. So into yokuthi abantu kumele balimuke bananzelele impilo. Into esuke yaba khona lapha kobulwayo besule International Women's Commemoration leyo kayisabanga khona ngoba phela ukuthi sivikele umkhuhlane lo abantu akumelanga ukuthi behlangane ndawonye leyabathi ngisiwa i-social distancing. Singakhangela ama-program amaningi ebesilawo elizweni jikelele. Wonke lawo vele asemisiwe ngenxa yomkhuhlane.
Ye, kodwa siyabona ukubana umkhokheli webandla lenu, uMnumzana Nelson Chamisa, uke wethula amazwi okubana sekulabantu asebetholakale lo mkhuhlane lo. Kwasekusiba lembiko evela kucele likahulumende ethi usefuna ukusebenzisa igciwane leli njengendlela yokuthola usekelo. Ungathini wena lo?
Hayi, lelo alisilo qiniso mfowethu, alisilo qiniso. Into isisusa sendaba angithi ukuthi abantu laba bebengafuni vele ukuthi kwaziwe ukuthi umkhuhlane lo usungenile eZimbabwe. Angithi uyabona bebengafuni ukuthi bevale abantu abahamba ngendiza eChina, ngathi bengafuni ukuthi kulimuke uhulumende alimuke into ezenzakala kumabhodi. So into vele yabakhona. So into njengomongameli uChamisa into enceda ilizwe itshengisa ukuthi hhayi umkhuhlane lo usukhona lapha eZimbabwe, abantu kumele balimuke. Uphinde wawubona ukuthi ngemva kokukhuluma kwakhe, kokuchaza kwakhe uMnumzane uChamisa, uhulumende uhle wavuma. Sathe sabakwazi ukuthi kulo mfana kaJames Makamba naye obe lo mkhuhlane kosengimuyi okwakagesi ngenxa ye-coronavirus. Into eyenze uMnumzana uChamisa ngibona iyinto enhle kakhulu lapha elizweni. Lapha kade belokhu bekhuluma ukuthi Wilkins. Akula lutho mfowethu, akula lutho.
Zikhona yini inhlelo zebandla elilazo ukukhuthaza abalandeli bebandla ukubana bathathe manyathelo bani ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus?
Ye, akhona ama-workshop aza ethulwa ngubaba Henry Matsorora ongumsekretary wethu obona ngeze-health. Ama-workshop la aza ethulwa ngibona sisela umgqibelo olandelayo.
UMnumzana Swithan Chirodza yisikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlive.com ithi indodana kamahloli we-High Court eMashingo uJustice Garai Nesumawatse imiswe emthethwandaba izolo isetheswa icala lokubulala. Omunyarazi Junior Mawadze labanye abasolwa ababili uElvin Dongo Sangweme kanye loDelon David Balani betheswa icala lokubulala uSipho Ncube ngokumgwaza ngengqamu baqeda bamtshontshela amafoni amathathu. Inkundla yinye ibika njalo ukuthi inkampani yendizamtshina eZimbabwe isimise zonke inhambo zayo ilandela izinqumo zikahulumende zokwehlisa ingozi yokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Lendawo yekoroni le hayinzima le, hayinzima le, hayi sazi ukuthi sophelelapha, sazophelelapha esibele, hayi kunzima. Sebevalela amasonto kanje sikwazi ukuthi kuyolungaphi le msebenzi. Hayi sozokucena umhlaba sosiwa ke manje, sosiwa ke manje sazi sophelelaphi. Esaphonga ukuhlala ngoba kusasa from kusasa 21 days sihleli nje ezindlini, sihleli nje esingazi ukuthi after 21 days leyo kuzotshintsha ngokanjani. Or uma ungatshintshi other more for 21 days, hayi lapha kunzima sazi ukuthi sophetha siphi.
Mbono wa wami msakazi omuhle ngibona ngani lo mkhuhlane uza siqeda msakazi wami njengase Zimbabwe ngani kuzoba nzima msakazi njengoba sesizwa ngani laba bazimpila kahle sebefuna ukukhalala imisebenzi chukuthi msakazi wami eyi kuzaba nzima kakhulu sokubonisa sibili ukuthi lo hulumende osiphetheyo sehluleka sibili manje msakazi wami uzoyehluleka sibili ngoba izisebenzi uma zikhala ngempahla zokusebenza azilayo impahla yokusebenza zizosebenza kanjani so uhulumende msakazi wami kazame indlela eyinye engabi lokhe ethi into zikahle zikahle kungelanto ekahle izisebenzi lokhe zikhala msakazi ziyaphambili uma zikhalala umsebenzi chukuthi ikufa kwabantu msakazi wami nyabonga
Na inkinga ke Studio 7 siyezwa kuthiwa ibhoda ivaliwe mebhu ngasiza usitshelele ugovernment ukuthi asinikele abantu bethu ukudla ngoba sibazofa ngendlala abantu bazofa ngendlala shem inkinga enkulu kakhulu Omalaitsha bavalelwe. Abantu ngendlala bazofa. Singawavala amabhoda but abantu ngendlala bazofa. I-disaster ezoba engasiyo ye-corona sobe i-disaster yani yokudla.
Siyabonga. Bela kakhulu mina nje okusemcabango wami mina ngualex nyathi umcabango wami nje njoba ungakamemetheki okuyapi ekhaya lo mkhuhlane njengalapha eSouth Africa abavale amabhoda kungela umuntu ozangena ngapho kungela umuntu ozangena ekhaya from all the borders bezama ukunqabela lo mkhuhlane ngoba kubi impela kakhulu nje izwe lakithi uma uthi uyakhangela i-medical system ekhona iphansi kakhulu ukuthi ngeke ukwazi ukuhlonza abantu ngendlela efaneleyo ngezidingo zakhona like ama-sanitizers nama into zonke ezifana nalezo so ngcono bavala amabhoda kuyingela ongenayo nokuphumayo elizweni
salibonani basakazi bakastudio 7 nabalaleli mina ibizo lami undodana Ndlovu lapho kuhlala sisegoli lapho kunzima basakazi bakastudio 7 kakhulu nabalaleli esibhekane nakho lapho egoli ngesimo lesi ukuhlaliswa ezindlini ngoba yazi ukuthi thina singathi siyakhangela iningi lethu singabantu esizisebenzayo la egoli ngoba asinanto esingathi ebambekayo esingatsho ukuthi mhlawumbe nami ngizokuhamba kugovernment ngiyekhala ukuthi izothola something ukuthi nasemafleti into asala kiwo umastandard umuntu uyabefuna imali yakhe nokudla ungeke uze uyifikise i-21 days okuyimali oyakunakho so eyi thina abanye siyasebenza abanye siyasebenza abanye basebenza i-security uthola ukuthi i-security awunamaphepha so asazi ukuthi njengoba kusihlwa nje kuyozala nkomone kuningi labantu kakhulu abasebenza emsebenzini abanganawo amaphepha ngokwezindawo abanye bangena ngendlela ezihlukehlukeneyo uyabona-ke ukuthi isimo sisuka sibe nzima msakazi wami kodwa sizithandaze sithanda ukuthi sithandaze sibeke enkosini ukuthi yonke into nje uthixo ngiyozosihambela phambili
ninjani izihlobo labangane sisaphilisiwe ngapha thina sisagcinwe yenkosi eyi kunzima corona naso singenile eZimbabwe khanya abantu bonke ababanje babenayo eyi kunzima mpela ngoba kumanje ababili abathathu asebe-rekhodiwe sofa bakhulunywa obala kubana babambe batholakale benayo sebebhubhile so kusisho ukuthi ngapha eZimbabwe kunzima kodwa simanga ukubana amanye amazwe abhizi adingela abantu indlela zokubana uncedise lo mkhuhlane kodwa bakwethu abathulisile kwanganakunanto ekhona
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Elemelika selethese ngokusemthethweni umongameli wakwele Venezuela umnumzana Nicolas Maduro icala lokuthengisa izidakamizwa lokuphatheka kumisebenzi yenkohlakalo. Igqwetha elikhulu likahulumende u-Attorney General umnumzana William Barr uthi ololwazi olungakhokhelela ekubotshweni kukaMaduro kanye lezinye iziphathamandla zikarhulumente wakhe uzaphiwa izigidi ezilitshumi lanhlanu zamadola emelika i-$15 million. Inani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus kwele South Africa selifike kumakhulu ayisishiyagalolunye 900. Imbiko leyiphume izolo lapho leli lizwe eliqale khona uhlelo lokuthi wonke umuntu ohlala kulo kumele azivalele endlini okwamaviki amathathu emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela udaba oluhamba phambili khonapha eMelika. EleMelika yilo eselikhokhela emhlabeni wonke jikelele ngenani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Aba lomkhuhlane lo kuleli sebefike kunkulungwane ezingamachumi aphezu kwayisishiyagalombili 82,000. Asebefile bona bayinkulungwane elamakhulu phose amabili 1,177. Uhulumende uthi abantu abedlula izigidi ezintathu 3.3 million bacele uncedo lwemali kuye ngeviki edluleyo ngemva kokulahlekelwa imisebenzi ngenxa yalomkhuhlane. Imbiko le iza ngesikhathi umongameli Donald Trump esithi ulakho ukuvula imingcele yelizwe njalo lozulu abuyele emisebenzini ngoba umnotho welizwe ususifa. Le yinto esolwa kakhulu ngabanengi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Thabang Nare. Yena okhuthaze ozulu ngitsho lowezimbabwe ukuthi azivikele.
Njengakhona ukho kutshiwo ngamadokotela kuqakathekile ukuthi abantu begeze izandla lasezindaweni zakithi siyakwazi kwezindawo amanzi vele kaatholakali kunzima, but nxa lapho kade tholakala abantu kabageze izandla bethatha isepa sibili begeze antsho kuthiwe 20 seconds. Abanye kuthiwa ungaze uthatha ingoma yakho ithandayo mbeni yingoma yechechi ubulokhu uyihlabela uyihlabela ngapho ugeza izandla ukuthi ubonile sibili ukuthi ugeza izandla zakho kuhle. Njalo ungasondeleli kakhulu kwabanye umuntu ongabe ekhwehlela umuntu ongabe sechisachisa okwe-corona. Isikhathi kuyamele abantu sikhangelele ukuthi kwelakithi lathi abakhokheli bethole indlela yokuthi abantu besizwe. So wonke umuntu ule ntshukuntshu yokuthi kutholakale indlela yokuthi i-corona leyi imiswe ngenxa yokuthi ayikhethi mbala, ayikhethi ukuthi wena unothile mbena unothanga ufundile mbena ufundanga lawo ingakuthaya nje. So ukuzivikela kuhle ukuthi uqale ucatshe kube sokusedlula lokho.
Umnumzana Thabang Nare isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Chava utsamaya lilundi va vinaka munati vari kimatla. ba haeso ari kupaneng ari rataneng re kube modimo hobane matsatsi ana ke matsatsi a botata. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Seliphendukile njalo idola leMelika. Uhulumende uthi uZulu usevunyelwa njalo ukuthenga ngalimali kanye leya kwamanye amazwe. Ibandla leMDC lilandula imbiko yokuthi lisebenzisa umkhuhlane weCoronavirus njengendlela yokudinga usekelo kuZulu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela viki isiqalisile. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.